Umkhuhlane wetshukela obamba abantwana obizwa ngokuthi yi-type 1 diabetes uhlasela abantwana ngoba ezelwe umbendeni wakhe ungenelisi ukukhipha abathi insulin. Ngokunjalo umzimba wakhe uyabe ungenelisi ukwamukela itshukela ukuba lisebenze kahle. Akwaziwa amanani abantwana abalesifo lesi eZimbabwe loba ingcwethi kwezempilakahle zisithi engaba munye phakathi kwabane abalomkhuhlane lo abakuthelelwa ngabazali. Ingcwethi kwezempilakahle ziqonqosela abazali ukuba bananzelele izibonakaliso zomkhuhlane lo ukuze umntwana athole ukwelashwa ngokuphangisa. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uchasisa ngomkhuhlane wetshukela labantwana.
Siyakuhlaleni sisazi impawu zomkhuhlane wetshukela, ukuthambisa kamenge, natha amanzi kamenge, cikize kumzimba ukuzelwa indlala njalonjalo, mbijana mbijana, usenza njalo umzimba ube lokhu cikizela.
Udokotela Derek Matsika osebenzela koBulawayo esibhedlela sempilo uthi kunzima ukwelapha umkhuhlane lo ebantwaneni.
Ku-type 1 vele lala insulin, so asilathuba lokuthi sikontrole ngedayethi kumbe ngamaphilisi. Sihlevele siqalise nge-injection, okunye kulandele i-injection from there. Lo yi-acquired ngokuvele waba layo emzimbeni. Itshukela into velevele evela ngakwakho phakathi emzimbeni kusuphuma usiya phandle.
Uqhubekela phambili udokotela Matsika eqonqosela umphakathi ukuba asekele abantwana abagula lomkhuhlane.
Ngenxa yokuthi uyanda ebantwaneni, siyanda ukuphuza ukuyibamba. Yikho abanye abaningi abe-type 1 abeyandanga ukuphila empilweni njengabo-type 2. Kodwa singaphangisa ihamba siphangisa i-controller labo baphila kuhle njengonke umuntu. And uyavuze elandele imithi le impilo yakhe yonke. And futhi kuqakathekile ukuthi khona abantwana laba sibathula belawo sibancedise, ngoba ukuba ngumntwana ozihlaba i-injection everyday impilo yakho yonke, sithole ukuthi abaningi abaphambanisa ingqondo. So bazedinga i-support psychologically ezikolo namkhaya.
Unkosikazi Janet Masuku, umzali olomntwana ogula isifo setshukela, ulandisa ngendlela umntana wakhe asephila ngayo.
Umntana wami waqalisa eleminyaka emibili esibanjwa itshukela. Kumele edle ukudla kwesintu kakhulu, isithwala samabele, umfushwa, indumba, lamakhuthu kakhulu. Kamelanga elambe kakhulu, kamelanga esuthe kakhulu. Lama injections uhlaba ekuseni nantambama. Umuthi wakhona uyi-$15, since ama injections athengwa ewodwa.
Ukutholakala umntwana eletshukela akutsho ukuthi umuntu kasoze aphile impilo epheleleyo. Abezempilakahle bathi nxa bengalandela imilayo yabo bayenelisa ukungafiki esibangeni somkhuhlane esingenza impilo ibe nzima. Ngaphandle kokuthelelwana kokosendo, itshukela alithelelwana njengeminye imikhuhlane engalutho ukumemetheka. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.